Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 13 Mbimbitho 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje
siyabezwa nje bekhuluma udayi besifuna ukuthi ngathiwa siyalapha esinjani esasuka khona kodwa lenxa kusiya kuze bethi ngathiwa amatendena la khona ayafakwa khonapho lapha sebekhangele ukuthi behlaliswe khona kodwa akukayendi imigodi kodwa sokuphegile izitanda.
Inhlanganiso ye-World Vision isiphathise abantu abadilizelwa izindlu lizulu lesikhukhula eCholocho kulandela ukuminyana ekade sokukhona ematendeni abahlala kiwo okwamanje.
Kufanele benanzelele njalo bebekwazi izinto ezenzakalayo ukuze-ke babekwazi ukubana-ke sithathwa-ke migamo yiphi ukubana-ke irijuse ikakhulu lokhu kunyamalala okwenzakalayo kwabatha ikakhulu edareni kwabatha.
Isigodlo someli welemelika eZimbabwe silomhlangano wokuxoxisana ngodubo lokwephulwa kwelungelo labantu ngokuyengwa ukusuka emazweni abo omdabu besiyagqilazwa okuthiwa ngesilungu human trafficking.
Kwezemidlalo iqembu leHighlanders yilwa eselizadibana leqembu leCapes United kufinal yalonyaka yenkezo yeZimbabwe National Army Commanders Charities.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ye-World Vision isiphathise abantu abadilizelwa izindlu lizulu lesikhukhula eCholocho kulandela uminyana kade sekukhona ematendeni abahlala khona okwamanje. Imuli ezihlala ematendeni la zingamakhulu amabili i-200 okungaba ngabantu abedlula inkulungwane eyodwa i-1000. Inhlanganiso ye-World Vision iphathise ngamanye njalo amatende okuza kwenza abantu laba bahamulwe bahlale ematendeni achiyeneyo. Bese kuhlala kulwiwa kubangwa imbiko yokuthi kulabanye kade bentshontsha impahla lokudla kwabanye. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Red Cross uMnumzana Majaha Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi okwanamhla hayi kuthule akulalutho olubi ngaphandle kwalezi nsuku ezidlulileyo kodwa okwanamhla hayi kuthule baceda nje uku-addressa nje ukuthi hayi bahlalisane kuhle kade kungani into nje baqhala nge-ill-treatment okuthi bathi kabaphathwa kuhle kodwa-ke hhayi namhla bebe-addressa ukuthi ba-crowded bamele behlale ngama-families ngoba i-World Vision ifakile ama-tenti namhla abangu-6 sebezahlala ngokwehlukaniswa ukuthi ogogo nabokhulu bodwa leyani lezigoga labomama abazithele behlukane ngoba bekuphonga uhlala njengayihlukanisanga ngoba bekulokutshontshelwana okuthize phakathi la.
Lakula yini okukhanya kungenzakala nxa sebephanjuliwe njalo?
Okukhona isifiso sababa ukuthi nje abainhliziyo zabo bayatsho ukuthi sebefuna ukuthi bebe sendaweni zabo kodwa-ke okukhona kuyabe kukhangelele ukuthi abaphathi babo kusukisela kobozebhu kusiya kubadlisa yibo abangakusa ngaphi ezindimeni nxa besiba le minye imibono ngoba uyabezwa nje bekhuluma ukuthi hayi besifuna ukuthi ngathiwa siyalapha esinjani esasuka khona kodwa lenxa kusiya kuze bethi ngathiwa amatendena la khona ayafakwa khonapho lapha sebekhangele ukuthi behlaliswe khona kodwa akukayendi imigodi kodwa sokuphegile izitanda ngoba ngizwe kuthiwa elayini yokusasesawudeni sebephegile ama-stands angu-94 abakhangele ukuthi baye khona endaweni ezigqanisileyo then abanye bazabezabe baza kuya kotshino abanye besiya-ke kuthiwa kuse-road labo ebhanga amagoli
bakhangelela ukuthi baye khona le nini
ukuthini kusaphegwa kodwa ke bona babethe bafuna ukuthi kuye kulezo ndawo aluba sokuphethwe imigodi esibe siya kuyena leyo ndawo kodwa abanye balesifisa ukuthi aluba ngathiwa ukuthi kusenza njalo ukuthi kube kunje kathe singathiwa amatende nala khona baye kuzo zona lezo indawo abaphegelwa khona amastendi.
Alo ke ngumnumzana Majaha Ncube isiphathamandla senhlanganiso ye Red Cross obekhuluma ecingweni le Studio 7 esecholocho.
Ikomiti yedale lephalamende ekhangelane lokubunjwa kwemithetho namhla iqale imihlangano yokudinga imbono kaZulu phezu kogwalo lomthetho weNational Peace and Reconciliation Commission Bill. Wona ujonge ukuqondisa ukusebenza kwekomishini ebona ngohlelo lokuxolelana. Ikomiti le yenze umhlangano eMasingo lapho uZulu athe khona kayamukeli ibhilile ngoba isipha umphathintambo wezemithetho amandla amanengi. Kusasa ikomiti le izaqhuba imihlangano efanayo kobulawayo leMutare kuthi ngolwesithathu iye ePlumtree laseMarondera. EMashingo khona kube lokuxokozela ngemva kokuba umeli wenembuziya edale lephalamende umnumzana Justice Wachikajena obe ngumgcinisihlalo walikomiti eze emhlanganweni ehamba ngemota ebilomfanekiso kankosikazi Grace Mugabe. Le yinto esolwe ngabanengi. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo sambuza ukuthi ubona uZulu wakobulawayo eyamukela na ibhilile kusasa.
Mbona nxa sikhangela indaba leyo yokuvezwa kweqiniso nokuxelelana iphinta ikakhulu abantu basemathebeleni lasemidlands. Nxa sikhangela abantu abahlukunyezwa babhuqwa babulawa ngayo kusukela ngo-1983 kusiya ngo-1987. So yinto ethinta impilo zabantu esabelweni sasemathebeleni lesabelo sasemidlands. So ngibona abantu bayathiseka sibili ukuthi indaba ebhilile ikhulunywe kodwa okuphakathi sokungokunye ukuthi bazakuvuma yini na, ngoba ngasikhangele inkumeko khona kuqala abantu babesithi bafuna ikhomishini eqinileyo, ikhomishini elamandla, ikhomishini elamazinyo, ikhomishini ekwanisa ukuzimela, ikhomishini ikwanisa ukuvikela abazanikeza ubufakazi. Kwabebona ngazani lokhu kwakungekho kubhili yakuqala.
Ibhili le Nkomo ayitsho ukubana abantu abaphanjaniswayo ngamacala la kumele bahlawulwe. Ayisiyonkinga yini yona le, ayisikho okunye okuhluphayo ngayo?
Ibona kuyahlupha kakhulu lokho ngoba ibhili ngibona zani ikhuluma kakhulu ngokuhlalisana kuhle. Ayisakhangeli amanxeba abantu abalimalayo, ayisakhangeli amanxeba ombhukazwe. Bebe kuqakathekile kumqoka kuyisiqokoqela njalo ukubana kube le party nje yebhili ekhuluma ngendlela abantu abangakompensetwa ngayo, ikakhulu abantu abasuka emathebeleleni lase-Midlands. Liqiniso ukubana ngumthetho welizwe lonke kodwa ngasikhangela abantu abafayo, abantu abalimelayo, abantu abalahlekelwa zimpahla, abantu ababalekayo, abantu ababa yizibhepheli, abantu ebedlula over 50,000 abasuka emathebeleni lase-Midlands. So kuyabe kuqakathekile ukubana kube le clause ekhuluma ngakhona lokhu, otherwise besidlalisa isikhathi nje.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe sixoxe laye ekobulawayo.
Ngesikhathi kusanda hlaselwa abakwamanye amazwe kwele South Africa izizalane zalelo lizwe, inhlolisiso esanda kuphuma ikhombisa ukuthi kuningi okulethwa izizalane zakwamanye amazwe emnothweni walelo lizwe. Umbiko owethulwe inhlanganiso ye-South African Race Relations uveza ukuthi kuningi okungafundwa izizalane ze-South Africa kwaba kwamanye amazwe ikakhulu ulwazi lokucindezela imisebenzi ukusebenza nzima lokusungula amabhizimusi. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethula lumbiko kwabezindaba eJohannesburg, umcwaningi enhlanganisweni IRR umnumzana Ryan Malan uthe ucwaningo lwabo lukhombisa ukuthi abakwamanye amazwe bayenelisa ukuthuthukisa impilo zabo kwele South Africa phansi kwesimo esehlula izalwane zakulelo lizwe.
Foreigners arrive here, they have no right to be here, they have no papers, etc. They're desperate, they have no choice, they can't go back home.
Abakwamanye amazwe bafika kulelizwe bengela mvumo yokuba lapha. Bengela zincwadi ezisemthethweni. Loba kunjalo sebezidalele amathuba okuziphilisa okuthi balutshwana kakhulu abakwamanye amazwe abangasebenziyo nxa kuqathaniswa lezi zalwane zakwele South Africa.
Umbiko lo utshengisa ukuthi iningi labakwamanye amazwe nxa befika kwele South Africa, ikakhulu abavela eSomalia, Ethiopia, Pakistan neBangladesh, basungula amabhizinisi amancane ikakhulu izitodlwana ezithengisa ukudla ezindlini. Kutholakale ukuthi iningi lalezo zitodlwana esemalokijini zilawulwa ngabakwamanye amazwe. Lokhu sekulethe inzuzo kuzalwane zakwele South Africa njengoba iningi lalezi zitolo zithengisa ngentengo ephansi kukanti abanini bazo babhadala imithelo kubanini bezindlu lezi. Embikweni lo kuvela njalo ukuthi iningi lezalwane zeZimbabwe ligcwele endaweni ezithengisa ukudla ezokwakha ezabomantshingelane lezinye esiholisa imali ephansi. Loba kunjalo kubikwa besenelisa ukuphila impilo engcono kakhulu ngalelo holo elingafunwa izalwane zakwele South Africa. Ingcitshi kule nhlanganiso umnumzana Karen Lebone uthi kunengi okungafundwa ngabakwele South Africa kundlela abakwamanye amazwe abaziphandela ngayo.
Into esingasifundisa yona kula bantu ukusebenza kakhulu kwabo, ukuthatha ama-opportunities kwi-economy ekwenza ukuthi bakhone ukukhompita nama company amakhulu njengabo Shoprite ne-Pick n Pay. Into ezanga thina abantu bethu bama-small business bayazi ukuyenza ekuqaleni.
Umnumzana Lebone uthi bakhona abafundileyo abakwamanye amazwe asebevule amabhizimusi amakhulu aseqatshe izinkulungwane zezalwane zakwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Strive Masiwa ulama ofisi amakhulu enkampani yakhe eConnect kwele South Africa. Iphephandaba leMail and Guardian elihlonishwa kakhulu kwele South Africa ngelika Trevor Ncube waseZimbabwe. Le yinto umnumzana Lebone othi khombisa sobala ukuthi kawukuseluqiniso ukuthi bonke abadabuka kwamanye amazwe ngakulanto abayilethayo elizweni ngaphandle kobugebengu lobuthatha imisebenzi izalwane zakwele South Africa.
Iripoti ithi yabonisa ukuthi sebauna amashobhu amaningi ema-township ekubonisayo khona ukuthi bayasebenzisana kakhulu kakhulu nabantu bala eMzansi.
Ngo-2008-2015 lalo nyaka uqhama ukudlakela lokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa besetheswa umlando wokuntshontsha imisebenzi lokudala amacala. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe silomhlangano kusasa ukuxoxisana ngodaba lwabantu abasuka emazweni abo omdabu beyengwa ngemisebenzi babe sebefika begqilazwa kwamanye amazwe ihuman trafficking. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Gift Siziba omkhankaso wesisijikileta jamuka.
Ngokubona kwamuhlelo lolu liqhakathekile ngenxa yokubana ke njengeorganization enkulu emazweni wonke iyakwazi ukusingathi thina yokuyehlisa ibanga noma inani lalaba ke abasebenyamalala ikakhulu kumayelana lezindaba zombusazwe. So ngokubona kwami kuyihlelo liqhakatheke kakhulu njalo olungayenza ke uhulumeni abe nakho ukuzimisela ukuyehlisa ke inani lalaba ke abathathwa yikakhulu mayelana le ndaba zepolitiki.
Ngemva kokunyamalala kuka Itai Tsamara, ukunyamalala kwele Zimbabwe kuke kwayenzakala na?
Ye, ngemva kwa Itai Tsamara baningi abantu asebe bathathwa ke abaningi ibe yihlanhla kubana ke abaningi bakhona batholakala ngemva kokuthathwa ke kodwa uma sikhangela ke kulabanye ke especially kumabandla aphikisayo abahambayo abalokhu bengabonakali njengamanje abanye bakhona izimeli jabe zicabanga ubana nje ngabantu abahambe ngaphandle kwelizwe ikanti-ke kungabantu-ke abathethwe-ke yilaba angavumelani le daba abaluhambisayo ikakhulu mayelana lokushintshwa kwahulumeni.
Ukunyamalala kuyinkinga enkulu okungakanani eZimbabwe?
Ukunyamalala ke kuyinkinga enkulu kakhulu ngenxa yokubana ke ilungelo lempilo abathi yona i-right to life kuyilo-ke ilungelo lokuqala eliqakathekileyo ekumthetho welizwe oZimbabwe okuyiyo-ke i-constitution.
Ulaso isiluleko na sokunikeza laba abazobe bekhona kulolu hlelo bethola ithuba lokukhuluma labameli abe-United States Embassy?
Kulaba-ke abazathola kulelo thuba ngathi kufanele benanzelele njalo bebekwazi izinto ezenzakalayo ukuze-ke babekwazi ukubana-ke kuthathwa-ke migamo yiphi ukubana-ke ireduce ikakhulu lokhu kunyamalala okwenzakalayo kwabatsha ikakhulu-ke edareni lwabatsha.
Umnumzana Gift Siziba ngomkhankaso wetajamuka sesijikile.
Lamhlanje ku-Live Talk sixoxa ngokuhlakamezwa kwabasekeli bebandla le-MDCT ngabacatshangelwa ukuba ngabe ZANU-PF.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Iziphathamandla zakwele DRC zithi kulezisebenzi ezimbili zenhlanganiso ye-United Nations ezithunjwe esigabeni seKasai Central Province. Izisebenzi lezi nguMichael Sharp odabuka eMelika, Lozahid Kalatan odabuka eSweden njalo babikwa bengaziwa ukuthi bathunjwe ngobani.
Kwezempilakahle, ingcwethi kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngokuqansa kwenani labesilisa abasebenzisa imithi yemvunsankunzi ukwengezelela idlabuzane lapho besiya emacansini lanxa kuyingozi enkulu kwezempilakahle. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba eseHarare.
Odokotela baveza ukuba limithi lamaphilisi bekungokusetshenziswa ngababesaziwa ukuthi kabaphilanga kuhle besilela kwezemacansini ngenxa yemikhuhlane ehlukeneyo okubalisa wethukela inhliziyo loba eminye. Bekuyimvela kanci ukubona owesilisa osesemutsha eyisebenzisa limithi lamaphilisi atholakala ngokulotshelwa ngudokotela, kodwa labo asebebadala ukuze bengezelele idlabuzane. Akusenjalo ensukwini zalamhla, abatsha sekuyibo abawasebenzisa ngendlela yokufuna ukujabulisa izithandani zabo eziningi. UDr Sikhululiwe Ngwenya uchasisa phezu kokuqansa kwenani labesilisa asisebatsha asebasebenzisa limithi lamaphilisi la.
Udubo lolu lukhanya solugcwele ezindaweni eziningi, alu-affect only ama-border towns or abantu esingathi maybe ama-sex workers kumbe abantu abadrayiva ama-trucks wama-distances amade, but udubo lolu lukhanya lu-affecta even abadala labancane ngoba abadala izikhathi eziningi kuyabe sokuyukuthi kuyabe sokuzenhlupho emacansini izikhathi eziningi kokwenza ukuthi begcine besebenzisa imithi le.
Wengeza ethi okunye okungabe sekuyimbangela yikwanelisa ukufinyelela indlela eziningi zokuthola ulwazi phezu kwale mithi. Eminye yakhona isingeyaliswayo kodwa beqhubeka beyisebenzisa ngokungazi.
Abantwana abancane badalelwa ukuthi bayabefuna ukuyenza lokho abayabe kubone kungaba ku-intanethi, kungaba kuma-videos, kumbe kwezinye izinto lapho abayabe kufundela khona. So bayabe befuna ukukhanya bezindoda sibili nxa besenza into zamacansini labafazi babo kumbe ngaba ngama-girlfriends or anything like that.
Dr. Ngwenya uthi lokhu sekungenise abanengi engozini ngoba lokhu liqansa inani eliphuma kumaphephandaba kuthiwa ugijinyiselwe esibhedlela isitho sakhe somzimba singasabuyeli kusimo esifaneleyo kunhlolisiso eke yenziwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Council of the Welfare of Children, ZNCWZ, iveze ukuba liyaqansa inani labasebenzisa le mithi lamaphilisi ngezizathu ezehlukeneyo. Okhokhela uhlangothi lwenhlelo zenhlanganiso yeZNCWZ, uMnumzana Maxim Murungweni, ulandisa phezu kwempumela yale nhlolisiso.
Science research sisebenza ndawonye le-National Employment Council for the Transport Operating Industry, NECTOI. Sifuna ukubona ukuthi wena laba abachayeli bemoto ezinkulu, amagonya drivers, bayasebenzisa yini imithi yamacansini. Kodwa bathi bona bengasebenzisa imithi yamacansini, 7.6% yakhona bathi bezengasebenzisa amakhondomu.
Lusilela ulwazi kulaba bantu kungozi ekhona ekusebenziseni lamaphilisi, kutsho uMurungweni.
Imithi yamacansini evame abayisebenzisayo bayibiza ngokuthi i-Congo Dust, i-Gonazororo le-Enzoi. Kulokhu bathi bengathatha leyo mithi ibapha amandla kwezamacansini.
Okusekelwe nguMnumzana Themba Dladla, owalahlekelwa isihlobo ngenxa yokuswela ulwazi olwaneleyo kungozi ekhona ekusebenziseni limithi yesintu leyamaphilisi ukwengezelela idlabuzane lapho besiya emacansini.
Ngesikwande ngesikhathi esiningi ukuthi balobole abantwana abancane. Kuthi-ke nxa kungabafana laba abasakhulayo kulezinto ezimbili eziwuba ngoba okokuqala ukuthi bona sebenatha izinto ezidakayo ezibulala ukuthi bona bengenelisi ukuthi beye emacansini. Njalo bebesenzela ukuthi abanye bakwenzela nje ukuthi kunjengekibo ezamacansi lezi zenziwa ngathi ngumdlalo. Njalo ungumdlalo kuyabe efuna ukuthi ezwakale ukuthi vele uyindoda lapha.
Efisa ngaye kuqhutshwa imikhankaso yokutholisa uzulu ulwazi ngale mithi lamaphilisi azi ingozi ekhona ekuwasebenziseni. Abezempilakahle bathi okudanisayo ukuba isikhathi esiningi uzulu ucabanga ukuthi uloyiwe lapho esebhekane le nkinga ngemva kokusebenzisa okokwengezelela idlabuzane kwezemacansini. Lokhu bethi sekungokunye kosekubangela imfa ngoba abaseduze bephuza ukusa umuntu esibhedlela ukuze yathola usizo lokwelatshwa lalapho engaphila ngoba kuthiwa ukhona omloyileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakhamizi zemaheche ekezi zithi uhulumende uzabele irayisi ebolileyo ebangele ukuthi abantu abaningi bahude kwathi abanye bayavukela ezibhedlela. Kubika uNompumelelo Moyo.
IZimbabwe isile minyaka ethile ibhekane lendlala kulandela okungani kuhle kwezulu okudale ukuba uhulumende aqale ukwabela abantu ukudla. Kodwa iningi labantu izwe jikelele lithi kuba lenketha betshabi ekuqhubeni lolu hlelo. Inhlanganiso elwela amalungelo abantu, iZimbabwe Human Rights Commission, icine ingenela ikhuza uhulumende kwaba nganeno, kodwa kwezinye izigaba zelizwe abantu lokhe bebandlululwa ngokuthi basekela liphi ibandla lombusazwe. Unkosikazi Lindiwe Mabhena uthe bayabandlulula ekuphiweni ukudla ethi le rayisi eyabelwa abezanu PF ibolile, abanye ibahudisile, bagcina besiyavukela esibhedlela.
Iyabagulisa irayisi yangkhona, abaningi balele ezibhedlela ngendawo zerayisi yangkhona ngoba ibuyibolile igeswa, bathi igeswa ngamanzi kafo ukuze ichene, iyabeleke iphuma amanzi amhlophe.
Umnumzana Mncedisi Mavuso Chabalala, isakhamuzi seChelanyemba, uvumelane lonkosikazi Mabhena ethi kulenketha bechabi ekwabelweni lirayisi.
Irayisi eholwa ngabantu ezigabeni zethu lapha kukhanya kukhethwana ngamaphathi ukuthi nxa ungasiwe wezanu kawutholi kudla, awubhalwa legama lakho ukuthi uthole ukudla, kutholwa kuphela ngabantu bezanu kuphela.
Umnumzana Bongani Mpofu uthi kwathiwa irayisi ibuyile emabonyane kodwa bayihlawulela ukuze bayithole.
Hayi rice kwathi uyile kodwa yagcinisa itholwe ngabanye labanye kodwa sikhiya amadola e-transport kuthiwa siyayithola emabonyana. Asazi ukuthi nasayisola njani kwazowuyinhlanyela kwenzekala le same story. Yagcina iphiwa labanye sokhanya zokuselektha zokusebenzisa i-party thing ngoba le-politics. Thina abanye zakhipha amadola e-transport kodwa singayitholanga i-rice lenhlanyela.
Unkosikazi Queen Nyoni uthi i-rice isidale ukulwa phakathi kwabantu abasesigabeni esilendlala.
Ama-rice lawa abole aphiwa abantu asizwisa ubuhlungu futhi athi nxa sizwisa ubuhlungu aphinde adale impi phakathi kwethu ngoba kutholakala abantu sebesilwa kakhulu impelaphi inkulu kakhulu ukuthi abanye abantu bathi i-rice le ngeyethu thola umuntu ese-30-50 kg eseyisemzini wakhethi mina ngimemba yephathi.
Ilizwe libhekane lezulu eliningi kuthi iMathebeleland yonke ihlaselwe izikhukhula izilimo zahamba lamanzi. Umongameli Robert Mugabe laye usethe izikhukhula lezi zibe yingozi okuzabangela ukuthi aqale ukutholisa uzulu ukudla noma nje ezinye izigaba zelizwe zizavuna. Ngimele iStudio 7 yisemaHetshe ngingunompumelelo Moyo.
Kwezemidlalo iqembu leHighlanders lizadibana leqembu leCapes United kufinal yalonyaka enkezo yeZimbabwe National Army Commanders Charities ngemva kokunqoba iFC Platinum kusemifinal ngesonto. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders livuke eseganga labhaxabula leFC Platinum ngemiklomelo yemithathu ngelampendulo ngesonto enkundleni yeLuveve. Limpumela icho ukuba abafana bebhoso sebezanqikilana leqembu leCapes United kufinal ezaqhutshelwa edolobheni lakobulawayo mhla zingamashumi amabili lesithupha kunyanga kaMbimbitho. Iqembu leCapes United linqobe leDynamos nge-3-1 kusemifinal yakuqala edlalwe emavikini edluleyo. Ngesonto iqembu leHighlanders kalizange litshayinja lifihla umphini kodwa lihle latshala libambe ngezandla zombili njalo ngemva komdlalo imvimbi yebhoso uPeter Mutua. Uthe bebezimisele ukuphindisela ukudliwa abakwenziwa liqembu leFC Platinum nyakenye kumncintiswano weCastle Premier Soccer League.
Aswinile nje as a team because besifuna iwin because sifuna irevenge idoda esiyifuna lapho. Hhayi sizosibadle because basidla 3-0 basikhipha ku championship last year.
Kusenjalo iqembu leCapes United libe ngutshikelo bhanqa 1-1 leqembu leTP Mazembe elaseDemocratic Republic of Congo kuhlandlela kuqala elesigaba sakuqala esomncintiswano weCAF Champions League emdlalweni oqhutshelwe kweleDRC ngesonto. Limpumela itsho ukuba amathuba okuba iqembu leCapes United lidlulele kusigaba esilandelayo salo mncintiswano mahle ngoba lihlohle lidlala lingekho ekhaya njalo sokumele livale ngebheju emdlalweni wehlandla lesibili ozadlalelwa kweleZimbabwe ngempela viki yezayo. Iqembu elimele ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup pelengeze Platinum lona linqotshwe nge-2-1 liqembu leRecreativo Dolibolo elase-Angola kuhlandlela kuqala lesigaba sakuqala esomncintiswano. Lo mdlalo udlalelwe khona le kwele-Angola ngomgqibelo. Lawukho kuhlohla lidlala lingekho ekhaya kungalisebenzela iqembu lengeze Platinum ngoba kusitsho ukuba lidinga ukuba lihlohle kanye kuphela libe selinqabela ukuhlohlwa ukuze lidlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ziqiba ezo suku sikhangele ebezihamba phambili.
Inhlanganiso yeWorld Vision isiphathise abantu abadilizelwa izindlu lizulu eCholocho kulandela ukuminyana kade sekukhona ematendeni abahlala khona okwamanje.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe silomhlangano kusasa okuxoxisana ngodaba lweHuman Trafficking.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama uChris Gande lilale.
Lonto ungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.